So we seek a descender of VOA in the valley.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Onamukela ngenjabulo kustudio 7 ngomvulo mhlaka 5 kukazi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje. Iziphathamandla zesibhedlela se-Ekusileni koBulawayo zithi sesilesiqiniseko sokuba isibhedlela sesingavulwa kulandela ukuzohlolwa kwaso zingcwethi kwezempilakahle.
Ama-cases awe-COVID-19 asengezelela. Nxa unanzelela kwathi kuqala ama-case ayemalutshwane, kodwa kuthe sokusiya ngenxa yama-lockdown akade khona, kodwa uhulumende uthe sethukulula izibopho ze-lockdown ukuze umkhonomi lawo uncediseke ngcono. Sinanzelela ukubana ama-cases asesiya esengeza.
Ingcwethi kwezempilakahle ziveza ukukhathazeka ngokuqansa kwenani labantu asebetholakale bele-COVID-19, ikakhulu umkhakha omutsha obizwa ngokuthi yi-Delta. Abenhlanganiso yeZimbabwe Civil Society Organization, Scaling Up Nutrition Alliance, abasebenza labogatsha lwezempilakahle bakhuthaza abesifazana ukuthi baphe abantwana ukudla okwakha umzimba okugoqela uchago lwebele ukuze wondleke kuhle. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Isiphathamandla zesibhedlela seKusileni koBulawayo zithi sesilesiqiniseko sokuba isibhedlela lesi sesingavulwa kulandela ukuzohlolwa kwaso zingcwethi kwezempilakahle ukube siqale ukusebenza. Lokhu kwenzakala ngesikhathi sokulempiko yokugcwala kwezibhedlela zeThorngrove Isolation Center Lated Bulawayo Hospitals, okuyizo ezigcina izigulane ze-COVID-19. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eKoBulawayo.
Zimbili kuphela izibhedlela ezamukela uzulu jikelele kungena nhlawulo ephezulu ezivalisa iThorngrove Isolation Hospital le-United Bulawayo Hospital esezigcwele kuthi esemathadeyi sengaphezu kwabaningi kodwa asikagcwali osekuthiye iningi likhangelele eKusileni Hospital ukuba sivule uzulu athole usizo. Umqondiswe eKusileni Hospital umnumzana Absalom Dube uchasisa kabanzi ngokulungiselela ukuvulwa kwesibhedlela lesi. Abasebenza eKusileni Hospital umqondiswe IM4 Bulawayo umnumzana Busisa Moyo uvumelane loDube ethi sebelinde imvumo kahulumende ukuba isibhedlela siqale ukusebenza. Kunyanga ezimbili ezedlule uhulumende wathembisa wathi wenza konke okusemandleni akhe ukuba isibhedlela seEkusileni sivulwe, njalo bazalandela yonke imithetho yokuhlela isibhedlela andubana zivulwe. Kusenjalo izakhamizi zeMathebeleland South zithi zikhathazekile ngokuqansa kwenani labantu asebebulawa ligciwane leli kuhlanganisa labalele phansi. Isakhamuzi seMaphisa eKhezi umnumzana Whiteman Moyo uchaza ababhekane lakho.
I-COVID-19 kumuntu esitshengiselo sokuthi iyatshisa njalo iyadla yabantu bangcwaba abanye babo mihla ngemihla. Imingcwabo isigcwele indawo yonke nje ngendlela abantu esebeqaphele ukuthi bagqoke ama-mask. Siyabona ukuthi abantu bayananzelela ukuthi sekukubi phandle lapha.
Esinye njalo isakhamuzi seMathebeleland South umnumzana Ndodana Moyo uthi basengozini enkulu ngoba balemingcele eminingi elakho ukumemethekisa igciwane le-COVID-19.
Khangeli-ke njengeMathebeleland South province ukubana sisengozini enkulu ngoba ngokudalwa zemvelo eMathebeleni South yiyo elamabhoda angena kwele Zimbabwe. Abantu abaningi bezela kumbe bephumisiya kwele South Africa laseBotswana. Ekuphumeni lasekungeneni kwalawo mabhoda kukhona ukuqili kakhulu ubuchapha obenziwa iziphathamandla zikahulumende, okufana nalokhu ukungenisa abantu loba ukubaphumisa elizweni bengahlatshwanga bengelazwe njalo izithupha zokuhlaba.
Lisiyatshona ilanga layizolo ugatsha lukahulumende lwezempilakahle luveze ukuba kulabantu ababanjwe i-COVID-19 ngemva kokuhlolwa leli gciwane abangamakhulu ayisificaminwemibili lasitshiyangalonye 809 kwabhubha abalitshumi lasitshiyangalonye 19. EZimbabwe kulabantu abedlula inkulungwane ezilitshumi lambili 12,357 abagula i-COVID-19 sekwabhubha abaphose bafike inkulungwane ezimbili 1,878. Lokhe ubhubhano lolu lwaqalayo ngombimbitho nyakenye kulabantu abedlula inkulungwane ezingamatshumi amahlanu lane 54,474 abahlolwa bafumana bele gciwane le-COVID-19 kuthi abedlula inkulungwane ezingamatshumi amane 40,239 sebasila kulolu bhubhane. Ngemizamo yokumelana lokumemetheka kwe-COVID-19 ezweni uhulumende ufake iziqondiso ze-lockdown ezikuhlandla lesine lapho amavinkili asezavula ngehola lesitshiyangalombili ekuseni 8 a.m. avale ngehola lesithathu ngemva kwemini enkulu 3 p.m. Kuthi uZulu kumele ame ukuhamba-hamba ngehola lesithupha 6:30 p.m. ntambama kuze kuye kuba lihola lesithupha ekuseni, njalo akusela ukuhamba-hamba phakathi kwamadolobho amakhulu emizameni yokwenqabela ukuthelelwana kwe-COVID-19. Kodwa uZulu uthi kuba yize ngoba uhulumende akancedisi uZulu ngokuphila ngesikhathi se-lockdown. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Silokhu sikudaba luni. Ingcwethi kwezempilakahle seziveze ukukhathazeka ngokuqansa kwenani labantu asebetholakale bele-COVID-19, ikakhulu umkhakha omutsha obizwa ngokuthi yi-Delta osusidla ubhedu uvelela nge-South Africa. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuze ngesikhathi eZimbabwe selilabantu abazinkulungwane ezedlula amashumi amahlanu 53,665 asebebanjwe bele-COVID-19, lokhu leli gciwane liqhamuke elizweni nyakenye ngombimbitho. Kuthi abangabaphose inkulungwane ezimbili 1,859 asebebulewe yileli gciwane. Ngalezi nsuku inani laba banjwa yilo mkhuhlane nsuku zonke selidlalela phezu kwenkulungwane eyodwa, njalo selibulala abaphosi bafika amashumi amabili ngelanga. Lokhu kusho ukuba uZulu weZimbabwe kumele azivikele emkhuhlaneni lo, ngoba sekulesavunguzane sesithathu esenza abantu begule kanzima ukwedlula kudala. Izibhedlela ezifana leParirenyatwa eHarare leMpilo Hospital kobulawayo zibikwa sezigcwele abantu ababulawa yilo mkhuhlane, kuthi umoya wokuphefumula we-oxygen ubikwa ususilela. UDokotela Gerishaba uthi sokudingakala ukuba uZulu azinakekele ngoba lomkhuhlane ususidla ubhedu.
Ama cases awe COVID-19 asengezelela. Nxa unanzelela kwathi kuqala ama case ayemalutshwane, kodwa kuthe sokusiya ngenxa yama lockdown akade khona, kodwa uhulumende uthe sethukulula izibopho ze lockdown ukuze umkhonomi lawo uncediseke ngcono. Sinanzelela ukubana ama cases asesiya esengeza.
Lokhu kusekelwe ngesinye sakamuzi seHarare unkosikazi Nompilo Sibindi, yena ukhuthaza uZulu ukuba ahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19.
So far, it looks like it's going to be our only hope to minimization of this spread of this pandemic. So, mbone ngani ukuthi siyithathe, kungaba yiyo yodwa option yethu out of this situation.
Kodwa umongikazi kwesinye isibhedlela seHarare unkosikazi Thozile Chifamba uthi uZulu kumele azivikele ngokulandela iziqondiso ze-COVID-19.
Ngavuma ukuthi bangihlabe ngoba ngiyazi ukuthiwa yini. Ngoba any drug engenayo first yahamba kuma health officials and then the health personality ngokwayo besifunda ngayo ama workshop ukuthi ihlatshwa njani, ihlatshwa umuntu onjani, ngawapha ama side effects nceda ngani. We were never given anything kwaphonga ukuthi kuthiwa i-vaccine sikhona usasa layiniwe. Mina ngeke ngayithatha mina, what if ngingafa ngayithola.
Ekhuluma yeRozeka Ngcosha omunye wabali bempi enkululeko uMajor General Shadrick Chiramba umongameli Mason Mnangagwa ukuthaze uZulu ukuba aqaphele ngoba lo mkhuhlane ukhwaza ngolaka ngalezi nsuku.
We should therefore not double with our life.
Kumele singadlali ngempilo zethu. Ilizwe lethu seliphansi kweziqondiso ze-lockdowns ohlobo lwaphezulu lapho isizama khona ukuba silwisane lalo mkhuhlane.
Ngokuqanda kwenani labantu ababhubhayo ngalo mkhuhlane, uhulumende usebeke iziqondiso ze-COVID-19 ze-lockdown umongameli esefake ilizwe phansi kwesibanga sika-level 4. Isibanga lesi sesenza ukuba abantu basebenze amahola amalutshwane. Kube labantu abalutshwane emsebenzini, wavimba ukuvakatshela nemadolobheni, wamisa imibuthano yabantu egoqela inkonzo lendawo zokuzikholisisa. Imibuthano ifana lezimfa isesele ilabantu abangamashumi amathathu kuphela kuthi amabhawa kawasavunyelwa ukuvulwa. Imelethu 27 seHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Isiphathamandla esibona ngombukiso wamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair umnumzana Busisa Moyo ubikwa isithi usuza kuba khona kusukela mhla ka-21 kombandula kobulawayo athi ngontulikazi ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Encwadini yabikwa ilobele uhulumende, umnumzana Moyo uthi iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 zizalandelwa ngokuqinileyo ngaleso sikhathi. Amazwe asegcizelele ukuthi azabukisa abalisayele Angola, Belarus, Botswana, Indonesia, Japan, Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria, South Africa leTanzania. Nakwelinye icele uhulumende uthi uzaphatheka embukisweni ofanayo kwele-Russia, oyi-Russia International Industrial Trade Fair. Asizweni umbono kamnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-ZCTU, esigabeni sangentshonalanga yelizwe ngalolu daba.
Into enhle ukuthi ngabananzelele kathesi ukuthi igcikwane leli le-COVID-19 inombolo zakhona esingama-states akhanya yaqansa abantu asebegula lowo mkhuhlane babahlaselwa nomkhuhlane. Singathina yiplaning yenzakalala kuyikuhlela nje. Kungasifika kuSeptemba kunanzeka ukuthi engxenye futhi leli gcikwane liloku liyisimo esiso sorobe seliphezulu futhi engxenye leyi trade fair layo still amadesi engadluliselwa phambili. Ngibona ngathi ekuhleleni lokuthi uplan ukuthi hayi mana ngifike laphana ngibone ngizobona ngibona kuqondile ngoba singananzelele igcikwane esikhanya sizaphila lalo sibile kwesikhathi esithile ngasikhangela. Kodwa akakuthi ukuthi ngasaplan ingqondo yokuthi hayi igcikwane likhona kodwa impilo ayiqhubeka isiya phambili. Septemba sibona ngathi kuhle ukuthi sefika kuye sibone ukuhamba kanjani ngoba uJuly bengasavumi ngokuthi amanombolo bekanza siyaphezulu. So ngumkhumbulo omuhle ukuthi bakhuphe kade kuJuly bafikele kuSeptemba. Kodwa la uzakhangelwa ukuthi abe yisimo banqase sifika ku.
Siyabona njalo ukuthi amankampani edlula ithumi lanye 11 asethe azabuya ukuzobukisa. Sengathi lokho kungalethela ilizwe inzuzo yini. Njalo umbukiso lo unganceda osomabhizinisi labanye abandewe ukuthola inzuzo kuwo.
Well, ngasikhangela inombolo zalamakampani, inombolo ephansi kakhulu kodwa ke akumangalisi kakhulu ngoba ngasikhangela umhlaba wonke ngenxa yendaba le-COVID-19 izinto zonke zikhanya zehlile esifili zaya phansi. So ke abantu abaningi kumbe samakhampani amaningi ngenxa ye-COVID-19 achayekile kakhulu kwezemnotho wazo, achaye kwezenzuzo zabo. So ke abanengxeke kubehlula babuye njalo abanye futhi ngabe besesaba wena le-COVID-19 ehlaseleyo. So esingakutsho ukuthi thina nxa sikhangela, yebo kambe ilizwe akusoze kulincede kakhulu kangako kodwa ke khona okuncane okuzangena kuzancedisa lapho ngoba into eqakathekileyo lapha yikuthi i-trade fair le kumbe umngqondo wokuthi kumakethwe ezomnotho welizwe ungami. Lanxa si-COVID-19 khona okuncane kwenziwe ngoba nxa sinanzela kathi ezivele impilo yakhona iyileyanengisa. So ke kuba nzima usho ukuthi hayi umbanisalambukiso senhlenisekela kungakhathaza njalo ilizwe kusasa. Kodwa bona abalitshwana ababuyayo njengoba sivuma ukuthi eqinisweni hayi kuzaba nje kuthondele kancane ukuthi kuncedisa ilizwe sibikwezokuthuthuka kwenotho kuza kuthondele kancane. Kodwa ingqondo yokuthi enali ingqondo yokuhlale kubikisiwe ihlala ikhona emkhumbulweni wabantu langase ku-COVID-19 ukwenzela ukuthi phose lapho ezakwehla khona singabi sisabuyele emva kodwa abantu bebesazi ukuthi hayi kodwa sile ndlela esijali kwenza ngayo bona sibukise indlela yokuzama ukuthi si-attract-e kumbe sidonisele abantu bana bazibuye bezoyi-investa elizweni labakhampani la bukise impahla abalazo bezama ukuthi bathole ama-orders kwenzela ukuthi bancediseke. So esingakutsho ukuthi while samakhampani emalutshwana kodwa khona okuncane okuzangena lapho siyakwemukela ngoba isikhathi sakhona singeza kubalekela.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-ZCT esigabeni sangentshonalanga yelizwe, njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Live talk namhlanje sikhangela ukuqansa kwenani lasebefunyana bele coronavirus eZimbabwe ngalezi nsuku. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Kulomdlali womdlalo wegolufu odutshulwe wafa labanye abesilisa abathathu akade labo esiqintini sekenso siseduzane ledolobho le-Atlanta esigabeni seGeorgia khonapha eMelika. Madubula ubikwa ebalekile kuze kube manje lokhu engakatholakali, lokho esadingwa ngamapholisa. Usibalukhulu wesabelo seFlorida uGovernor Ron DeSantis usethule umthetho amanzonzo womumo wezinto esiqintini ezingabayo ngezilishumi lanhlanu ngemva kokuhlaselwa yisavunguzane se-tropical storm Elsa izolo ngemva kokudala umonakalo omkhulu ezihlengeni ze-Caribbean ngolwesihlanu. Sisiba yisavunguzane sakuqala lonyaka esiselwandle olwe-Atlantic. Amapholisa abika ukubana kulimale kakubi abantu abathoba minemibili izolo ngemva kokudubulana kwabantu endabeni ebigeziswa izimota esiqintini se-Fort Worth esigabeni se-Texas khonapha eMelika. Wake waba ngumongameli we-South Africa umnumzana Jacob Zuma walile ukuyazinikela emapholiseni ngemva kokugwetshwa engekho emthethwandaba ukubana ayebhika onyanga ezilishumi lanhlanu efunyenwe elecala lokweyisa umthethwandaba. Ekhuluma emzini wakhe oseNkandla esigabeni sakwaZulu Natal phambi kombuthano wabamsekelayo besithi uyahlukuluzwa nguhulumende, uthe yena uyasifikisa edale lesi sigwebo emelwe ngamagqwetha akhe. Abohlangothi olubona ngeziphepheli enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations Refugee Agency bakuthaza amazwe omhlaba ukubana bengajiyi phandle abadinga ukuphephela emazweni lawo kuhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 eye-vaccine. Ezwekazi le-Africa amazwe asebhalisile iziphepheli ukuba zihlatshwe limijovo aguqela ele-Senegal lele-Cameroon.
Abenhlanganiso yeZimbabwe Civil Society Organization Scaling Up Nutrition Alliance bona abasebenza labo gatsha lwezempilakahle bakhuthaza omama ukuthi baphe abantwana ukudla okwakha umzimba okugoqela uchago lwebele ukuze bondleke kuhle. Abenhlanganiso le basungule umkhankaso osudale ukuba kuvulwe indawo ephalamende lapho amalunga leli dale alabantwana abancinyane amunyisa khona. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umkhokheli walenhlanganiso umnumzana Kulakwashe Zombe uthi ukusilela kokudla okubalulekileyo empilweni yabantwana luduwo olukhulu kuleli oludala ukuthi abantwana ikakhulu abangaphansi kweminyaka emihlanu abangena kusilinganiso sokungamachumi phose amathathu ekhulwini 26% bengaxhakazi i-stunted growth ngesilungu.
The National Nutrition Survey of 2018 indicated that 26%, so that is 1 in 4 children shorter than their expected height.
UZombe uthi baphakathi kumkhankaso wokuxwayisa abazali ukuba batholise abantwana babo ukudla okwakha umzimba ikakhulu phakathi kwamalanga ayinkulungwane 1000 days nxa besanda kubelethwa. Wengeze wathi umntwana kumele amunyise ibele likanina aze afikise iminyaka emibili kumbe edlule lapho, njalo aqale ukuphiwa ukudla okufaneleyo nxa esezinyanga eziyisithupha kusiya phezulu. Ukudla lokhu kugoqela izithelo ezicholiweyo, umhluzi kumbe i-fruit juice ngesiNgisi, ilambazi lokunye okuthiyeneyo. Kodwa abanye omama bathi kunzima ukumunyisa umntwana okweminyaka emibili ngoba kumele baphandele izimuli khona okusuka kudale ukuba bakhuphe abantwana ebeleni masinya sebenatha igula. Unkosikazi Lindwe Sibanda uyachasisa.
ekuseni umntwana usafika imini kwabuya wenjani yenze ngamunyango othukula umntwana yalifuna kabulo umntwana ajakanye ngeviki nako ngendlanga kanini na
amazwi kamasibanda ajuzelelwe ngunkosikazi Tracy Mabiza
sithi umntwana ngabe evinde 1 month le 3 months sebemnika ifonti sebemnika okunye okungayo ngelanga kade ikunike ibuhluphe sesihlala lapho kwabantwana abaningi okunanzelileyo abaningi sekunamakhwathi basebele izitho ezithile abasakhuli benamathambo aqinile ngoba abamuyi
oqhuba umkhankaso wokukhuthaza ukwenziwa kuhle kwabantwana ekubulawayo umnumzana Craig Nyathi uthi lolu duko lubhahile kuleli dolobha kanye lasemhlubulweni wemandebeleni nje jikelele
isilinganiso sami sokuthi phakathi kwabantwana abangu-4 oyedwa uyatholakalele malnutrition okubangela malnutrition singakubeka ezigabeni ezintathu okokuqala yikuswela ukudla okufaneleyo okulungileyo lokwanelayo
umnumzana Nyathi uthi kuqakathekile ukuthi omama bebekwazi ukudla okumele kudliwe ngabantwana ukugoqela okwesintu khona athi akumelanga kukhangelelwe phansi
ulwazi lokulima izilimo lezisilalo abadala bebekulima siyazi ukuthi uhambelana lomumo womkhathi njalo so kulula ukuthi sikugcine ukudla lokho sikulime sikuvune sikugcine
iZimbabwe Civil Society Organization Scaling Up Nutrition Alliance ethi njengoba iParliamente sokule ndawo yokumunyisela amabhizinisi kumbe indawo zokusebenzela lazo kumele zenze okufanayo ethi njalo kumele kuguqulwe imithetho abesifazana baphiwe ikhefu elide lokundla lokunakekela abantu babo ukuze kuqedwe udubo lokungakhuli kuhle kwabantwana lolu stunted growth inkuthazo le isekelwe njalo nginobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi ZCT umnumzana Jafet Moyo yena othi basuka kude belwela leli lungelo
besingathi siphumelele ukuthola ikuthi nxa ke indaba yematernity lendaba yepaternity isifune sesifumene phezulu sesitholile isingama convention ama countries athize kugoqela le Zimbabwe selike la ratify ke ama conventions e maternity
iZimbabwe Civil Society Organization Scaling Up Nutrition Alliance ixwayisa njalo labantu abadala ukuthi badle ukudla okulungele umzimba ukugoqela inyama lanxa nje bengamelanga bayandise imbida izithelo lokunye okungavikela imikhuhlane edalwa yikudla okungalunganga ngimele iStudio 7 eHarare nginguMark Peter Ntambe
Usekwetha mfundo solwayo ngwenya obambe ngokwesikhashana isikhundla somqondisi wesibhedlela sempilo uthi baningi abathapha umkhuhlane COVID-19 abalaliswa esibhedlela lesi okwenza kuswelakale imbeda yezigulane uthi kumele abantu balandele okukhulunywa ngodokotela ngoba kumemetheka ngamandla umkhuhlane lo
lapha amahlabezulu sesisenkingeni njengoba sasikhuluma umnyaka suzowaphela lokho kuluma ngendaba yobhubhane lolu ubhubhane lolu soluyandile ebantwini okumangalisayo kwamagama njalo ngelanga ngelanga abantu ababanjwa ubhubhane lolu luyaluqansa khonapha kobulawayo laseZimbabwe jikelele ubhubhane lolu nxa lufika ebantwini luqala luyande kakhulu lungene kwesokubuya kuthola ukuthi abantu sebeqala ukungena ezibhedlela njalo sokuqalisile ezibhedlela njengoba lawo balile wabona emanyuziphepheni ukuthi abantu inani labantu abasezibhedlela lokhu liqansa lisiya phambili kuyathi kusiya ngesikhathi uzathola ukuthi abantu abaningi bazashona nxa bengajintshi lokhu esikukhulumayo ukuthi ubhubhane lolu lubangelwa yinto yonaleyo ukuthi abantu abalaleli into ezikhulunywayo abalandeli izinqumo ezifakiweyo phansi eze-lockdown protocols lezo ezikhulunywayo okwamanje ungahamba edrobheni uyathola bayenza iziminyeminye bekhipha amakhala bagqoka amamaski khonokho esikukhulumayo bakhupha amamaski umlomo lamakhala aphandle basesiminye eminyeni baphethe bayakhuluma banompolelana ubhubhane olubi kangaka angiboni ukuthi kathi abantu pho bazayithuswa kuyini ukuthi umbebalaleli into ezikhulunywayo ngoba ingozi le esikhona lapha emhlabeni ijikelele la khona pa kobulaya le Zimbabwe yesabeka kwamagama
manje kumele kwenziweni isikhwiqa mfundo ngwenya ngodaba lolongwa ukukhanya ngazani kuyaphambili lokho kuyamemetheka ngamandla
lolu bhubhane lolu asiyonto yokudlala le inkalakatha yomlilo onzima oyathatha umphefumulo yabantu omningi ngesikhathi sinye yikubona besi khuluma nje sixoxa kangaka ukuthi abantu bezama kunanzelela ingozi ebuyayo ingozi sifikile singeni lekhaya abantu lokho bengalandeli izinqumo ezifakiweyo lokho besenza isiminye eminye begathi izimota begcwale phakathi kuyisiminye eminye khonapho emalayinini lapha kumelelwe izinto ayithatha imali evela emazweni emabhenki ngaphi ngaphi uzathola iziminye emine zibambile mfimfimfi angikwazi ukuthi pho abantu bazancedwa njani nxa bengalaleli into ezikhulunywayo abalaleli khulunga okufake izinqumo ezifakwe nguhulumende ziyanceda ukuthi bahlanze izandla begqoka ama-face mask okuqondeleyo bengahambi uphonge uhambe uvukele uhambe edrobheni behlale phansi ezindlini zabo labokhosikazi abo behlale phansi ngoba lokhu ukuthi bazame ukuthi kumbe umuntu uyathengisa kumbe uyenzani akangiboni ukuthi inyanga le ebuyayo esiya phambili ngapha abaningi abantu sabe singasekho emhlabeni lolu bhubhane luzobhulubisa impilo eziningi ezabantu yikho ukuthi ngixwayisa abantu xa abantu bengalalelanga njalo hhayi bazazibonela isimanga esibuyayo
lo ngusikhwica mfundo Solwayo Mgwenya osebenza isibhedlela sempilo bexoxa loGibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona enkundleni yokuxhumana iFacebook ukhasi leVOA Ndebele. Kwezemidlalo iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elaziwa kakhulu ngegama elithi Zimbabwe Warriors liphakamene lamhla ekuseni lilubhekise kwele South Africa lapho eliyaphatheka khona kumncintiswano walonyaka owenkezo yeCOSAFA. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukhuluma ngesikhathi iqembu lama-Warriors lisanda kuphakama namhla ekuseni uyisikhulumeli senhlanganiso ebona ngokuqhutshwa komdlalo wenguqu elizweni yeZimbabwe Football Association iZIFA ukuxolisani Gwesela uthe balethemba ukuba iqembu lama-Warriors lizaphenduka layo inkezo yeCOSAFA ekupheleni kwemidlalo yalonyaka.
Inhlanganiso yeZimbabwe Football Association ifuna ukwazi isizulu ukuthi abafana bethu ama-Warriors sebesukumile besuka eHarare ebelubhekise ePort Elizabeth eSouth Africa lapho okuzadlala khona umdlalo we 2021 COSAFA Cup siba sisela inhlanhla abafana bakithi ethemba bazadlala kuhle banqobe
akusenjalo umqeqeshi weqembu lama-Warriors uDraft Golo Garusishi kanye lomunye wabasekeli bakhe uLoji Dembe kabayenelisanga ukungena elizweni leSouth Africa ndawonye leqembu lama-Warriors ukwesela ukhuphe umbiko ilanga selisiya ngomtsha wendoda esithi uLo Garusishi ubevele ngela visa emvumela ukuba angene kule South Africa njalo bebengazange bemdingele ngemva kokucetshiswa yilabo abaphathise ukuqoqa uhambo lweqembu lesizwe ama-travel agent uqhubekele phambili wathi uChitembwe yena ukuluhlu lwabantu abangasavunyelwa ukungena kulelo lizwe njalo baphezu kwemizamo yokulungisa amaphepha kalo Garusichi ukuze alandele entatheli zindaba yezemidlalo uNation Gokwera usole kakhulu inhlanganiso yezifa ngalesi sehlakalo
okwenzakale kule South Africa ukubana uloga onguye umqikisi omkhulu akala visa yokungena eSouth Africa kuhle kwatshengisela ukuthi izifa hayi itshengisela ukungahleleki lokungaqoqeki kwayo inxa yokuthi into abazaziyo ukuthi nxa umuntu ezahamba umele bela maphepha afanele ukanti uLoji Dembe ukuthi kavunyelwe ukungena eSouth Africa kuyinto la mhlawumbe akade yazi ukuthi kutshengisele ukuqoqeka mhlawumbe kulutshwana
umqeqeshi weqembu leDynamos uTondira Indiraya kanye lomqeqeshi wabonozindi uThembo Chuma bona bavunyelwe ukuba bangene kule South Africa umncintiswano walonyaka ukhangelelwe ukuqala kusasa ngolwesibili mhlazi isithupha kunyanga kaMpilikazi siyafika emaphethelweni mhlazi ilitshumi lathoba minombili kuyo njalo inyanga kaMpilikazi ilizwe leZimbabwe liliphakamise kanengi inkezo yeCOSAFA kumbali yalimidlalo njengoba selanqoba kumncintiswano yesithupha kusukela lo mncintiswano wokuqala ngomnyaka ka-1997 iqembu lama-Warriors likusipha sika-Group C ndawonye leMozambique iNamibia kanye leSenegal ngolwesine lizadibana leMozambique emdlalweni walo wokuqala kuthi leNamibia lizancikelana leSenegal ngimeleyisiri 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji
singakehlukanye esikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela iziphathamandla zesibhedlela sekusileni kobulawayo zithi sezilesiqiniseko sokuba isibhedlela singavulwa kulandela ukuhlolwa kwaso zingcwethi kwezempilakahle. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.